Imbangela enkulu yalokho yibuyanga okwenza ukuthi abantu behlule ukuthi bondle abantu babo base bethatha amanyathelo okudinga lokho abangondla ngakho abantwana okubalisela ukuthi bagcine besiyagebha igolide endaweni eziyingozi kakhulu. Okwesibili, njengoba bengabayanga nxa sebetholile lapho kule golide khona kabala zinto zokuvikela zokuqinisa umhlabathi lapho ababegebha khona njengoba bengalalwazi olugcweleyo oluza kwenza ukuthi bazivikele ngendlela efaneleyo. Kusokusitho okunye okucinayo, njengoba njalo bengabayanga kabalalelwa kwabancediswa ngendlela efaneleyo ebiza kwenza ukuthi ukwemba kwabigolide lele silidinga kangaka siyilizwe kube ngokuphephileyo kube ngokuse fukula lokho kuyikho khona. Ngakho ke ubuyanga buyibo obugcilileyo kakhulu obuyimbangela yokuthi kugcine kule ngozi zona lezi ngokuba abantu babefuna ukuphilisa abantwana kanti ke njalo bagcina begebha igolide ngendlela liyana engavikelekanga ngoba phela bengelalutho.
Ngokubona kwakho yikuyini okumele kwenziwe ukuze kuqedwe udubo lolu abantu bengaqhubekeli phambili befela emigodini le?
Into edingakalayo yikuthi siqede ubuyanga elizweni ngokuba nxa bulokhu bukhona ubuyanga abantu bazathatha lawo manyathela ayingozi kangaka kuso sonke isikhathi bezama ukuziphilisa. Yikho phela ubona abantu bechapha imifula igcwele bezama ukuthi bayephilisa abantu ababo. Ubuyanga bungesulwa kuzaba lula ukuthi abantu bavikeleke. Okwesibili, kudingakala ukuthi uhulumende athathe amanyathela ancedise abantu abathole igolide abagebha igolide esithi ngama-artisanal miners laba abancane abanye abathi ngotsheketsha ngolwazi lokuzivikela langendlela yokuzivikela lezi zinto zokuthi bazivikele njengoba nanku phela uhulumende uyalithatha igolide loliyana abalizuzayo licina liye fidelity liye endaweni ezihlukahlukeneyo. Ngakho uhulumende kumele abancedise ngolwazi abancedise langezinto zokuthi bazivikele ngendlela efaneleyo ukuze bangawelwa yimiduli ngalendlela okwenzakala ngakhona.
Sesikhangela isikhathi esithathwayo ukuthi abantu abehlelwe zingozi ezifana lale ukuthi baphathiswe. Ubona sengathi njengelizwe simi ngaphi njalo kuyini okufanele sikwenze?
Into eyinkinga yokuthi uhulumende vele kalandaba lempilo zabantu. Singakhohlwa ukuthi abantu laba bafa befela emigodini balutshwane kakhulu. Kulabantu ababulawa yindlala ngenxa yokubuswa kabi. Kulabantu ababulawa yigugura wondi, ababulawa ngomrambaswini, ababulawa nje eminyakeni yonke le edlulileyo bethathelwa amalungelo abo ngayo yonke indlela. Ngakho ke uhulumende njengomzali ubonakala nje vele kakhuthalela ngamalungelo abantu. Ilungelo labantu eliyilwe khulu kakhulu ilungelo lokuphila akalandaba lalo. Hayi, ngakho ke okudingakalayo ukuthi uhulumende akhuthalele ukuthi ilungelo lokuphila ebantwini libe khona, asukumele phezulu, angakuthathi kancane ukufa kwabantu, angakujwayeli. Kawufanelanga uze ufike esikhathini sokuthi wena hayi mina vele sengifelwe kakhulu sengujwayele.